uKavina ubone igolide esilayo ukuthi le imali izaprintwa according yegolide esilayo langama-US dollar esilayo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kusiaffecte kangako ngoba imali printiweyo yimali elingana legolide esilayo. So okuwukusho ukuthi imali yethu leyi izithi sizaba yi-bedrock yama-currencies wonke lawo esiza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke yehle from that 1352 ngoba i-reason yabe ingasekho ngoba i-gold liyaqansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali leyi isiwile njengale ibhondi ebesilayo. Yikho lokhu okunye okokuqala. Okwesibili, sibe sesithi liyani imali nxa kuyikuthi lokhu esihamba siyafika ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikutho ukuthi 85% ngokutshelwa kwethu ngokutreda ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esiyabe siyilayo ama-US dollar lanxa lokhu esekuletha kungazange kube le ndlela futhi ezavele ebantwini bebe sebeganga sebekhipha ama-US dollar lawa ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika ichance yokuthi ziki ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende layizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuphansi, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavena lowo iprinte imali i-gold engalayo. Yiso isibindi sethu esilaso kukho. Okuyikutho ukuthi nxa kuyikuthi kusase zavuketha imali le isiwile, sokumele besichazisile phela kokuthi kati lokhu kade besitshela khona ukuthi is gold reserves ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Ye, kodwa kulo manje siyakwazi ukuthi kulabo osiphatheleni phela asoze beyijikajika imali yena le.
So osiphatheleni-ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani, ngoba le inye kayisehli ngaphandle kokuthi ukuthi kuyabe sekule into yabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitreda kuhle njengoba sitreda nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenza kokuthi limali ngawa. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali leyo ingavuka ukuthi iyiwile, yona kuthiwa is backed by gold.
Angiboni ukuthi osiphatheleni bazaphinda bengene kiyo le, ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali le ingaphumeli siya phambili.
Kubonani izahlala yini, kumbe uyaphonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kuna phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela, ilokhu intshintshatshintsha lapha asezokuhlupha khona
khona ukuza sibenefita kithi, ngoba yikholokho okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumende ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanga iyehle njani i-American idola ingehlanga. Yikho lapho kathesi ugavena lowo sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizahlala sibuze ukuthi imali yethu yehla njani wena sithi ibhekwe igolide.
Akuphosele ukugcina mpofu.
Iye, yikho khona lokhu esikuthembileyo kokuthi lapha kakusela kuqilwe obuzaphinda benzakale. Njalo siyabe sikwazi ukuthi enye into eyabe sisenzakala ugavena lowo kutho ukuthi kuyabe sekule yinye indlela esisuke yena yamphica ekusebenzeni kwakhe, ngobe beqalise kuhle. Njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzelo layo iyimalini. So akula ndlela lapha engiyibona engasijikajika nxa amazimbabweni sizavuma futhi ukuthi le imali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.